So we see card descend about VOA in the Vele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpandula 2021 ngumphrasidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphela ngizo kuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanga nyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lokho
izizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukukhethiswa kwemigoqo ofakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ulelozwe sisiya ku lockdown level 2.
Yeah, I think we need to register. Like what? I don't understand what the case is. But when it's registered, but when exams, because we have to pay the money. 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 We
have to pay the money. We have to pay the money. We have to kuze kugqitshwe mhlaka 13 Mpandula okungumbiko owamukelwe ngenjabulo ngabazali labafundi abeMTC Alliance bathi bazakhulumisana loZulu bengekethuli ibizo elitsha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabeMTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo abangamashumi amane lathobamune munye 49 bafunyana beligciwane leli kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ifakelwe ukwenqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 baze bafika amakhulu amahlanu 500 xa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawo asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni usiyachaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu uza kuze kutshaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobonhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi besethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla ezokholo labo baveze lomhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi manengi amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing, those are the ones that were hardest hit.
Ezokwethekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiti. Yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo, kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokususwa kwayo.
And people can plan longer and more clear and help make more commitments to the economy.
This is our umnumzana Nkululeko Mathe uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esikhathi sesiphela ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanga nyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama holiday uDecember ama lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelule imisebenzi kufika iwinter kube njalo ukuthi sesiphila nzima ngesikhathi sesikuso manje
abaculi labo bathi sekungonywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa kungcithi kwezempila kahle wenhlanganiso yeSouth African Medical Association inkosikazi Angelique Kusie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abanenge
our infection rate is still too high it's 11% we can only start to breathe much
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilichumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe lobanje abanye babo besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelela kwamalanga okuphalisela ukuphala imihloliso ngaform 4 olo form 6. Abohlangothi olulawula ukuphala kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhlaka 30 Mpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi lulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakobulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
I think kube linyathelo elihle lokuthi abangemisango registra bakwanise ukurejista bakwanise ukwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamayokuthi angelazimali nabathi bengarejistwanga ngu-BIM sithokoza nje kungukuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista bafise ukurejista babhala babhale.
Unkosikazi Nomsa Hadebe onomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula nasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekho isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisayo abenye behlule kulezimali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Iyasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxeke ngasabalanga sejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bato kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregister ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu abadinga uncedo iningi labo lilawa ama resources ukuthi lenze njalo li engage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange wakhali. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742 futhi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648 kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abe-MTC Alliance bathi bazakhulumisa naloZulu bengeke ithuli ibizo elisha ulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Tatlas Monjora. Besithi bazaxotsha bonke abadlelana nalo mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MTC Alliance kusukela ekupheleni kukambandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe-MTC ngomnyaka 1999. UChamisa uthe kabazihluphi ngokudinga ibizo lebandla elitsha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abaza kwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola bathi kabafuni lakuzwa ukuthi uChamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MTCT umnumzana Morgan Komichi ubikwa etshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga ayedalela ephalamende amakhansila labanye ezabelweni abasekela uChamisa bazaxotshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MTCT. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abaza kwethula ibizo elitsha lebandla leli hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama principles enu ame afunani ingathi injongo yebandla njalo baphinde bakhangele abathungameli bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini njalo vela sijahanga ngoba ibrand silayo ekuthiwa Advocate Chamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangazi babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha. Thina sithi mbe bafuna ibizo mbe abalifuni thina sinabantu abantu bazasitshela ukuthi bathini kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khonoku kuhlokoza basithi ibizo bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amaqinga ukusivala phambili. Uma ugebha imbongolwane uyathula ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho-ke hayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi sisuka ku-MDCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MDCA abazange baphambaniseka abantu kodwa-ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda ngumonzura. Asifuna ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathini nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthweni?
Hatshi baba, abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu sile mfumba yethu esinayo. Kambe khathesi singaphonga ukukhupha imfumba singakachaphuki uNkulunkudela. Siyazi singake sakhupha konke ebandla. Yikho ngithi abantu bazasitshela njalo siye ebantwini. Isikhathi sikhona eselizwe singaze sizuze ibizo ngesosale 2 weeks abalandaba ngoba sile brand okuthiwa nguNelson Chamisa. I-picture yakhe is magnetic. ilomuthi omkhulu ukuthi vele asesali ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mntane nenkosi khathesi singathi sihlasha bayahle baphambanise bagidime bagamule isihlahla singathi ngu-orange baza kwenza njalo bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basale bebambe isila zejuba ijuba seliphaphile asibafuni ukubatshela indaba bayifuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi thina yithi esaziyo labantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekelo wesikhulumeli se-MTC Alliance ubeluxoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekubulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola ngodaba lunye.
Bayakwazi ukuthi i-MTC Alliance kuyini ngombutho wamabandla bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa i-MTCT esikubonayo nje ukuthi kukhanya ngathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu into abafuna ukuyenza bona bayayazi into abaphezu wayo kusiya phambili bayayazi basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi isizathu sakhona kuyini umuntu uyakudinga akuswele kodwa esikubonayo okungani yisho isizathu yikuthi abakafuni ukuthi bayenze into ele constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kulokhu abakuvumelanayo njengebandla basafuna nje khonokho ukuthi bebe behlalisatha besegangeni kusemhlambini kazalulusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu nalokhu ngoba kujejeje yena leyi umbuthano wabo awulayo i-constitution i-constitution ku-MDCT umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusisho ukuthi kuzasetshenziswana njani. So bona into abafuna ukuyenza bayayazi kodwa basachithela abantu isikhathi isizathu sakhona ukudinga usisoyele ukuthi kusazanywana.
Ye kodwa-ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyatiwani sizule ukomi nje ekhuluma ngakhonokho izo
thina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithi esivele siyilabo
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora limuze xoxa lapho leGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi yobuzulu njalo kulandelwa izinqumo zenhlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Linhlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo Natural Therapies Council of Zimbabwe baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolijini elikhulu le-University of Zimbabwe. Udokotela Nyalai Paweni oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhodi yali kansili uthi izifundo ezinje ziqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaquba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Paweni ethi emazweni awezwekazi le-Afrika eleZimbabwe lokhe lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana neSouth Africa lele-Nigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokwelatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
It's estimated that 60 to 80% of people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuchangela ukuthi abantu abakusimo se60 kusiya ku80% kuzwekazi leAfrika basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
Udokotela George Danda oyingcitshi kundlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve.
Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangelelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezijiyeneyo singaba yiza certificate ama-diploma lama-degree kusiya ku-PhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanjwa igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngangingakwanisa ukukhothama, iqolo lami kathi sisengiqinile. Lezi nyawo zazihlala zibuhlungu, ndokho ngisebenzisa wona ama-herbs. Ngivuka ngiwanatha nje kuseni njengetiye, ngisidla iporijini, ayasebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo, okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuze-ke indlela ezijiyeneyo ezigoqela i-naturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle kunanza amalungelo abantu, ukuhlanzeka, imithi elungileyo ikumadosage avunyelwayo lokunjalo okuyikho-ke kuqakathekile ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza-ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Maponga ogcile kuzifundo zepharmacy, njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi esikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hatshi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enathwayo kumbe eyokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwabenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugesi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esitishini seHwange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungisiswayo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inengi elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 13 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Ngiyayithenga kube linyathelo elihle lokuthi abangemisango registra bakwanise ukurejista bakwanise ukubakwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamali ukuthi angenazimali laba bathi bangarejistwanga ngu-BIM. Sithokoza nje kongokuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista baphise ukurejista babhale ababhale.
UNkosikazi Nomsa Hadebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo, abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale, kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele kukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa ukuphumelela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekho isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali labolezi zimali abeyinelisayo ebenye behlule kulezi mali tosurprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Yasusa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kulesi khathi khonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele bayabe sebe-relaxe bengasabalanga sebejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulokuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregiste ngesikhathi bavele bayaswela baza ikuphongwenza nje ukuthi kudlulise nxa kwazabe sebetholile imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu abadinga uncedo iningi labo ka lilanga ama-resources ukuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lana la ama-lessons abangazange bawakhali. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamashumi amane lambili amadola i-742 kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648 kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamashumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamashumi ayisithupha i-$59. Ngimela iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama Warriors. Lokhu kulandela ukuxotshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanje usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama-Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi lo mqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeshi oxotshwe umsebenzi uDraf Goloka Rusich.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi ube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wama-Warriors uDraf Goloka Rusich ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle laye wakuvuma. Sesikhangele i-contract yakhe ngakho kaseyiyo coach wama-Warriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yama-Warriors kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona ku-technical team yama-Warriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo elitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo eyi-12 lanqotshwa kwimidlalo emihlanu. Ubesebenza ndawonye loLoyd Chitembwe kanye loThandiswa Ndiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wabonozinti, uWellington Mpandare yi-manager. Kwathi emidlalweni emibili edlulileyo uBhenjani Morwari laye ubesebaphathisa engumqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Singeke ehlukane izihlobo othi ezikhanye lezinye zezindaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelozwe sisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni. Kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voanjebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.